Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesine mhla ka 27 kumpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka iqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo uthi izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBrithani kumele zesulwe.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
eZimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi. Ngikhuluma nje siphakathi kokuthatha amanyathelo okuguqula ezinotho lezombusazwe.
Amazwi kamongameli Mnangagwa emukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye bewasola kodwa abanye bewangcoma.
Njalo izijezo lezo ziyaphuma njani kathesi ligiquma kunjenje amavenda abayibo okule msebenzi khona kuleli lizwe bathaya ngamapolisa ekusenini ngantambama asilosipolisa emgwaqweni sayikiyotiyegazi ezemgwaqweni.
Abasakhulayo batshengisele edolobheni leGwanda besola inkohlakalo abathi ibavalela amathuba okuthi bethole imisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-United Nations eNew York khonapha eMelika ukuthi uzaqhubeka iqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe njalo uthi izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBrithani kumele zesulwe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo. Lokhu bekungokwakuqala ukuthi ame phambi kwalenkundla njengomongameli weZimbabwe. Iningi belithiye indlebe lifuna ukuzwa ukuthi uzaxila kundikimba ezazivame ukuhlatshelwa ngumgabe na kumbe uzahamba ngolwakhe unyawo njengomholi omutsha. Okube sobala ukuthi ukuphethe konke okwakuvame ukuphathwa ngumgabe empikweni wakhe ngaphandle nje kokuthi ubengathuki njalo ubengathukuthelanga. Emizameni yokuhuga abatshali bezimali, uMnangagwa utshele umhlangano lo ukuthi eZimbabwe livulekile kubo bonke abafuna ukudlelana lalo kwezamabhizimusi.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
eZimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi. Ngikhuluma nje siphakathi kokuthatha amanyathelo okuguqula ezinotho lezombusazwe ukuze umumo uvumele ukuthuthuka komnotho. Sesithethe amanyathelo aqinisa ugatsha lwezokulima.
Uqhubeke wathi kulesidingo sokuthi amazwe omhlaba abambane emizameni yokuqeda obuyanga emhlabeni jikelele. Wengeze wathi manengi amanyathelo asethethwe ngohulumende wakhe phezu kwalokhu. Kodwa uthe imizamo enziwa iZimbabwe kwezentuthuko yenqatshelwa izijeziso ezetheswa uhulumende weZANU-PF ngamazwe afana leMelika leBrithani. Ngokunjalo uthe izijeziso lezi kumele zesulwe.
We have also extended support to grow the livestock, fisheries and wildlife sectors.
Sasiqinise ingatsha ezifana lolokufuya inkomo kanye nenhlanzi. Sithekqiniso lokuthi amanyathelo la azakwenza eZimbabwe lingene esibayeni samazwe aphumeleleyo kwezenotho. Lolu ngolunye lwenhlelo esisiphumelazo emzameni yokuthuthukisa umnotho wethu lanxa kulezi jeziso ezetheswa ilizwe lethu ngaphandle komthetho. Sithi mazesulwe lezi zijeziso.
Njengomgabe, uMnangagwa uphinde waphatha njalo udaba lokuthathelwa kwabalimi abamhlophe amapulazi nguhulumende ewabela abensundu esithi sele duma ledlula njalo akusabuyelwa emuva kulokhu.
The land reform program is irreversibly behind us. The development and modernization of our roads.
Udaba lokwabiwa kutsha komhlabathi sesadlula kulo njalo kasibuyele emuva. Siyaqhubeka ngokuthuthukisa imigwaqo yethu, injanji lamagceke endizamjina, inhlelo zamandla kagetsi kanye lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku.
Umnangagwa utshele njalo umhlangano lo ukuthi ukhetho olusanda kwedlula lwenziwa ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo lanxa njabe MDC besithi waqilibezela. Wengeze wathi ekungeneni kwakhe embusweni wehlukana lemikhutshana yayizolo wavumela umbuso wentando kaZulu.
My country held the much anticipated harmonized general elections on the 30th of July 2018.
Ilizwe lami laqhuba ukhetho olwalumelelwe ngabaningi mhla ka 30 ngoNtulikazi 2018. Ngemva kwenyathelo lami elokuvumela umbuso okhululekileyo eZimbabwe kanye lokukhuthaza ukuthula, abantu bakhankasela ukhetho bengaphanjaniswa, kanti njalo lalo ukhetho lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo.
Ngokunjalo umnangagwa uthembise amazwe omhlaba ukuthi uzaqhubeka iqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Uthe njalo ulusizi ngodlakela olwalandela ukhetho lapho okwabulawa khona abantu abayisithupha ngamasotsha.
We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms, peace, unity and harmony.
Sizaqhubeka silandela isisekelo sombuso njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo. Intuthuko kwezenotho ingaba khona kuphela nxa singakwenza lokhu. Udlakela olwaba khona ngemva kokhetho yinto esilusizi ngayo. Ikhomishini ephenya lolu daba isiqalisile umsebenzi walo.
Ekhuluma ngokungahlaliseki okwenzakalayo kwamanye amazwe omhlaba, uMongameli Mnangagwa uchodoze ukuncindezelwa kwabantu bakwele Palestine, athi kwenziwa yi-Israel kanye lokugqilazwa kwabantu beSarahawi ngele Morocco. Ukhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathe amanyathelo kuqedwe lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguNtungamile Nkomo.
Kusenjalo, kulabanye abatshayele uMongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngakwethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Omunye wabo ngumnumzana Muzi Ncube, unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Ncube utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMongameli Mnangagwa uziphathe kuhle okwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
UPresident Mnangagwa ubuye wafika warepresenta kuhle nje ilizwe laseZimbabwe, sesikompare lalokhu esikwaziyo former president uRobert Mugabe, onguye sesijwayele ukuthi wayevelethi buye United Nations. Hawu, afike bengilwana nje othuke thethisa abantu be-West bonke be-America, Britain, kunje kunje. So umuntu nje vele owayefika esifaka abantu. Kodwa hayi, sibonile nje ukuthi hayi, uPresident uMnangagwa ufike one-totally different note, atshengisa ukuthi iZimbabwe ikhanya iya ku-direction yakhe nale new dispensation, ezama ukuthi khona akhuthaze nje amazwe wonke emhlabeni ukuthi nxa engazama ukuthi khona ancedisane leZimbabwe, yabona ukuthi inkokhelo yakhe le yaseZimbabwe ingancedakala nje ngokuthi kube lezi mali ezibuyayo eze-investment nje lamanye amazwe ama-companies anjalo, uyabona, especially ku-finance and technology, uyabona, farming and things like that azikhulumileyo. And njalo lokuthi i-Africa as a whole, I think so kuyisikhathi sokuthi layo inikwa ama-seat lapha kubo Security Council, Mr. Dube.
Yeah, kodwa nxa sesikhangela ke ukukhuluma kwakhe kungani khonokho kwakusethulwa umnumzana uMgabe okunjengezijeziso zenotho uzobuya umhlabathi ile nto ezinjalo, kungani laye wekhuluma ngakhonokho phela? So umehluko lapho nga?
Hayi, umehluko phela uyabona ukuthi usekuthini ukukhuluma njani khonokho, ngoba singakhangela phela vele i-UN Assembly wonke nje upresident, especially abavela amazweni esingathi ngama-developing countries, bavele injongo yabo. Singezwa lo president uHuru weKenya la ukhuluma njalo, uyabona. So lezo nje vele izinto ezikhulunywa nje ngabo president bonke nje abavela kuma-developing countries, but kuya ngokuthi nje wena ukufaka njani, uyabo. Ngoba umongameli umgabe siyamazi sonke nje ukuthi vele wayehle fike bhede, vele abe ngumuntu lwana ovindictive, okhuluma nje vela entela, engani ngumuntu onothileyo, udangilincengi, angifuni lazi mali zenu, only to turn around the next day after United Nations isiphelile, nguye osehamba sethumezela ubani uChinamasa ukuthi ecela futhi izimali ebantwini wonke lapha. Sikubonile ukuzenzakala konke lokhu, mnumzana Dube.
Lo mnumzana Muzincube unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela eseVirginia khonapha kwele Melika. Kodwa unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ukhulume xathu okwakusethulwa ngowayengumongameli umnumzana Mgabe. Uthi bangeke babe lobudlelwane obuhlelayo ngoba weba ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka.
Izizwe zomnotho lezi angikwazi ukuthi abazali bafuna isikhulume nolimi bani, ukuthi kazikulani labantwana baseZimbabwe, zinakho labo amasela lawo ezanu antshontshayo, kabanelisi ukuthi bathathe indizamtshina bahambe eNgilandi baye kudla imali abasintshontshela yona. Njalo izijezo lezo ziyaphuma njani Gibbs? Kathethi likusikhuluma kunje nje amavenda abayibo okulemsebenzi khona kuleli lizwe bathaywa ngamapholisa ekuseni emini lantambama, asilopholisa emgwaqweni kayishiwo teargasi lezi emgwaqweni kathi manje elinabantu. So izijezo zikhithe njani uZulu edubeka kangaka?
Siyabona njalo-ke ukhulume ukuthi ukhetho soludlulile, abantu kababambisane ukwenzethi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe. Ungathi nangakhonokho
ukhetho ilwedlule sibili kodwa luntshontshile. So thina njengebandla le-MDC likhokhela ngoba kwa-advocate Nelson Chamisa, sikikhona ukhetho waluntshontsha njengoba waluntshontsha. So ilizwe selikhombisile la selivuma ukuthi walutshontsha ukhetho. Uthe engena leyo kuthiwa yi-stock exchange yawa yakhi pfu. Uthe khonapho sesithi usenqobile iy'ntengo zempahla esizithengayo nokudla waqansa. Uthe sesithi usenqobile idola lebhondi kwaba inxubeni esithupha kwaba ukuhlangana kwaba kwabayingxabangxoza. Kati manje ubusani wanqobani? So thina njengebandla sithi khona akanqobanga wantshontsha.
Ye, uthi njalo lo lwalo khona kwaba khona ukudutshulwa kwabantu eHarare, wethi hayi kwaba yinto iphutha inkalakatha. Ngakho-ke ikhomishini le khona izaphuma lezinqumo ezithize abazazithatha bona. Pho-ke khonapho-ke ungathini?
Kanti bona isikhathi sonke sonke nxa bebulala uZulu ongelala la narithi ukuthi akuhlabe kuhlala kuthiwa liphutha, sabulawa ngegugurawundi kwafa abantwana baseZimbabwe ayinkulungwana lezinkulungwana kwathiwa liphutha. Namhlanje unqobile yena njengoba esithi unqobile, kanti isizathu sokuthi akhiphe imbhobho agijimisa uZulu, uZulu kade efuna ukutshengisela engabi usungowani wena ungonqobileyo. Ikhomishini le ayenzileyo ikhomishini yani khona kulo bufakazi obutshengisa umadubula abantu ukuthi wabadubula njani? Usudinga ikhomishini yokuthi udinga wuphi umthakathi, wona umthakathi ekhona kwenzakala phambi kwamehlo kwaZulu lamavuzeva la akhona bakubona umhlaba wonke jikelela wakubona. Kanti udlalisa imali kahulumende anti wedubeka kangaka sibulawa yikholera namhlanje, ikhomishini yokwenzani khona kulobufakazi bombulali wakhona?
Ye, siyabona-ke okunye okuqakathekileyo akhulume ngakho yokuthi ilizwe leZimbabwe selimelela abantu abangafaka imali emnothweni walo abavela emazweni, njalo lokuthi yena sefuna ukuthi edlalane okumangalisayo la mazwe entshonalanga. Kambe kuthiwani ngakhonokho Makhumalo?
Kanti lona ilizwe nxa esithi selivulwe ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo ukuthi sithuthuke, selivuliwe ilizwe, kanti lalivele livalwe mbani? Livaleleni? Ilizwe bani elivalwayo? So lokhu akuthembisayo akwenzayo yini khona ngapho? Ngoba lina kalikho kithi lapha ekhaya esidla khona imbuya ngolimi uzama ukuligcoka ngamafutha emlomini emlonyeni yena abese sithi hayi ngizela ukuthi intombi yakhe iyaxhixebuka kunguye okulela inkomo amapolisa athe buya basike kuye bafuna ukunuka inkomo bathi ngumuntshontshe inkomo wabulala ulitshela amanga khona ngapha ngabe uyazolungisa into zakhe lapha namntu asibulawa isihudo ngensuku zanamhlanje emhlabeni onaloyo esesithi ngwe-ICT into isihudo siyazila sesibulawa isihudo ngokuthi siphiwe amanzi angcolileyo ahlangana nedoda esiyikhipha emasi yangaphandle.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, izakhamizi zakwaBulawayo seziveze imibono ehlukileyo ngohambo lwakuqala lukamongameli Mnangagwa kumhlangano we-United Nations. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ungene umhlangano we-UNGA wakhuluma okwakuqala ethethe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabebutho nyakenye. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kuhle yebo kodwa akukho abakukhangeleleyo okukhulu angakulethela ilizwe ngemva kwalomhlangano. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Joseph Mujeyi uthi ukhangelele ukuba umongameli ayesungula ubudlelwano obuhle lamanye amazwe okungaletha izithelo ezinhle ezweni.
Mina ngikhangelela ukuthi abantu laba vele bazwanane kube le relationship between Zimbabwe lama countries angale ukuthi sizwanane nathi sithole usizo esingathi i-help vele ngapha elokuzene eZimbabwe.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi akukho akukhangeleleyo okuhle khonale e-UNGA ngaphandle kokuba uMnangagwa aqale alungise iguma lakhe.
Ngithi so ndiqakathekile kakhulu uhamba kwakhe e-United Nations ngoba sikhangelele ukuthi elungise izinto lapha ekhaya kulo monakalo omkhulu obekhona ngesikhathi sombuso kaMgabe bebonke laye uMnangagwa. 30 years lezi ezidlulileyo kuwonakala into eziningi kathesi abantu kule polarization ekhona elizweni abantu bayazondana ngokomhlobo i-economy ifile akulaluda akulamsebenzi ama-prices ayakhwela every day so sikhangele ukuthi ngabe uyalungisa izinto ekhaya engakaqala ugijima esiye emazweni siyancenga imali zemazweni kathesi sizwe kuthiwa uzewatshela abantu ukuthi sinathe erari sinathe amanzi agcwele isiwethe aso into ongayikhuluma phambi kwabantu le engako so sikhangele ukuthi ephenduke ekhaya elungise izinto lapha ekhaya labantu bekhaya singakakhangeli abantu bemazweni.
Evumelana noMaphosa umnumzana Mike Mbayiwa isakhamuzi sakoBulawayo uthi akulalutho alukhangeleleyo kumongameli uzaziphendukela nje elengise izandla.
Sibe sikhangelele ukuthi engxenye by any chance angakwanisa ukuthi asolve ama problems achiwa uMgabe ewawonile in the country njenge new political dispensation but into ekhona ukuthi akutshengisi ukuthi yena la uya ngaphi ufuna ukuyenzani thina into esilayo lapha ukuthi kumele abuye ezo-addressa ama-problems akhe wonke lawo lawo ekhaya alungise izinto economically kweze ukuthi into zimuve ziye phambili.
Abantu abaningi bathi uhambo lukaMnangagwa aluhlukananga lokwakusenziwa nguMgabe ekuhambeni lequla elilabantu abaningi kodwa baphenduke belengise izandla sikhathi sonke. Abantu bathi okumele kulungiswe njalo kukhulunywe kusekhaya hathi e-UNGA. I-UNGA izaqakatheka okusekhaya okonakeleyo kungalunga. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abasakhulayo batshengisele edolobheni leGwanda besola inkohlakalo abathi ibavalela amathuba okuthi bethole imisebenzi. Abasakhulayo laba babhode ngezitalade zeGwanda bekhuthaza uZulu ukuthi alwisane lenkohlakalo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Lo mkhankaso oqoqwe ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Community Youth Development Trust, CYDT, ugutshwe phansi kwendikimba ethi "Say No to Corruption", njalo bujonge ukukhuthaza uZulu ukuthi athiyane lenkohlakalo ukuze kube le ntuthuko elizweni. Iningi lezakhamizi likhale ngokuziphatha kwamapholisa kombuthano lo ogutshelwe emavinkilini eJawunda. Omunye wabasakhulayo laba uProlific Nuku uthi inkohlakalo ekhona elizweni sidala ukuthi abanye abafana laye abasuke ezimulini eziswelayo behluleke ukungena emakolitshini kumbe ukuthola umsebenzi.
Usuka efamilini eyi-low class and bese kuthiwa lalwana ungumntwana kumbe ka-MP kumbe osebenzisa ugasini vele sithi umuntu wakhona yena vele umuntu anuyovele le mali wena vele uvele umamakho engeyozithengisela amatamatisi. Imali liyana ukuthi kumbe susiyangena ecollege uyabe uvele ungelayo ukuthi kulale ubanikeze ukuthi ungene ecollege kumbe ungene emsebenzini. So uthole abantu akuyiwo the most abaphuwa besiba phuwa besiya phambili, the most abarich besiba rich besiya phambili.
Omunye njalo sakhulayo uSthembi Nkosi Gumbo uthi lobanje iGwanda igcwele igolide labo abaphiwa indawo zokugebha ngabalezikhundla.
Because vele ukuthi udizanti uyagcina uthola abanye abantu abayibo abalezikhundla esibathembileyo abaphezulu beyibo abaklema ama-claim mona lawo anje begcine bewathatha bewafaka emabizweni abo kumbe ezizukulwaneni zabo. So kuyabe sokumele kusebenzise i-corruption, but thina as ulutsha leGwanda sithi no to corruption. Kumele sifight against i-corruption ukuze sikwazi ukulungiselela ikusasa le.
Umsekelo omqondisi zenhlelo ze-CYDT umnumzana Nomeni Mdadisi ukuthaza abatsha ukuthi bengaphatheki kulinkohlakalo.
Senanzelela kakhulu emgwaqweni ikhona i-corruption, onke ama-sectors ikhona i-corruption. Senjengabontanga asiyaleni ukugwelegwele, singabupromothi, singaboni ungathiwa yinto e-right, ivele kuyinto embi.
Okhulumeme lamapholisa uthi uZulu akumelanga esabe ukubika amacala aphathelane lobugwelegwele.
Every time ngabona i-corruption feel free to report. Lingayesabi ukuthi bafika bekhuluma isikhiwa, siyalikhuthaza lisincedise in this fight against corruption.
Lobanje umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uzaliswana lenkohlakalo njalo kuzabotshwa yiloba ngubani olecala. Umnumzana Wellington Nari uthi kakholwa ukuthi uzimisele kulokhu.
Ngameli Mnangagwa ngonamzela yenze yasebenza ngayo ayitshengisi ukuthi uzimisele, ngoba abantu ababotshwayo ngabantu athi bekhaya amanye amacele ebandleni zanukazigoreleyo ade icele le-G4. Yebo-ke abekhorapi, kodwa-ke asikho ukona injongo ukuthi ebotshwe kuyikuthi i-corruption.
eZimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi leAfrika ahamba phambili kudubo lwenkohlakalo osekudala ukuthi lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Uyalandela umculo othi iKhisimusi ohlatshelwa nguJays Marabini elomkhosi loDumi Ngongola kudlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambila. Ikhisimusi okaJays Marabini elomkhosi loDumi Ngongola. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka eqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe, njalo uthi izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane kumele zesulwe. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.